ama supporters ze MTC sesi isifisayo ukuthi sibe le global protest which ukuthi sizohlangana kuma embassies aweZimbabwe umhlaba wonke jikelele sikela eSouth Africa ePitoli ngapha eWashington DC eAmerica lase England eUK eLondon kunye laseCanada eOttawa konke kuze kuyofika lase-Australia njengamaZimbabweans siyabe siyibuthene lapho sikhankasa ukuthi umgabe sonke isikhathi sakhe sokuthi ahambe sesifikile ngoba asingeke sibe le mongameli ofokasa wona ama-birthday yakhe ilizwe lona limoshakala. Kumele siphakame njengamaZimbabweans sikhulume nge-voice eyodwa ukuthi enough is enough, isikhathi sakhe sokuthi ahambe sasadlula kudala.
Sizwa kuthiwa ukutshengisela lokhu kuzabe kukhona la kwamanye amazwe, ungasitshengisela ukuthi kuqoqe njani?
Ye, kusho ukuthi vele kusukela kudala besilokhu sitshengisela kuma-embassy aweZimbabwe. Ngiyakhumbula umnyaka ophelileyo before ama-elections ka-2013 sasitshengisela kuma-embassy. Kusho ukuthi abanye kwamanye amazwe abangamalunga awe-MTC nabanye nabo nje amaZimbabweni asekhathele ngombuso kamgabe lezano PF labo basijoyina besibiza ngokuthi i-21st movement ngoba besitshengisela mhlaka-21 inyanga zonke ezadlulayo kwaze kwafika kuma-election. So kusukela lapho-ke silokhu silama-contact nalaba abantu siqhubeka ngawo umsebenzi onalowo ukuthi sazise umhlaba wonke jikelele ngesimo seZimbabwe.